lumhlangano welanga elilodwa wenzelwe eHarare namhlanje uhlanganisa abakumasekithali alungiswa okutshiyeneyo amabhizimusi afana lezitolo lama-supermarket athengisela uZulu. UNkosikazi Rosemary Siyachitema ngumqondisi wenhlanganiso emela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe njalo uthi lumhlangano uqakatheke kakhulu ngoba ubuthanise abathengi, abalungisi bempahla etshiyeneyo labalungisa imithetho yelizwe ngezokuthengiselana.
Ukuthi sikhulume labantu bamashopu abe-RBZ sibatshele ukuthi abantu bathini ngokokwenziwa ngale phansi ngoba kwezinye indaba kabazazi izinto ezenziwayo ngayo. Thina sikhuluma labantu on a daily basis, so siyababisela ukuthi khona abantu bathini ukwenzela ukuthi nxa sebelungisa imithetho balungise imithetho emihle ezalana nabantu.
Phakathi kwabangene kulo mhlangano kube labemidlalo ama-artist lama-brand ambassador ogoqela imbongi elodumo u-Albert Nyathi othi abezitolo bengakhohlwa isiko lesintu kuzinto abazithengisayo bezingenise njalo labo kuma-supermarket abo.
Yikho ke mina ukuthi ngikhulume ngamashebo ukuthi amashebo aqakathekile okunye amadrinki
Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana Khuphukile Mlambo utshele lumhlangano ukuba leli bhanga liphakathi kwemizamo yokulungisisa udaba lokusilela kwemali elizweni ogoqela ukusetshenziswa kwamakhadi ezitolo lemali ekumakhalekhukhwini e-mobile money. Kodwa uNkosikazi Siyachitema uthi abathengi bakhala ngendlela osomabhizimusi asebethengisela ngabo intengo ezitshiyeneyo lapho bethenga ngamakhadi lokubhadala ngemali uqobo.
Lapho kwa-introduce ama-bond notes abantu babe sebebona ezitoleni kuthengiswa lama-price amathathu okuthi khona ungathenga le-bond note, ungathenga le-swipe, ungathenga le-cash, bayakucharge imali ezingakanani. Lokhu kuyenzeka khonokho.
Lo mhlangano ungenwe ngabathengisa impahla etshiyeneyo okugoqela okubazwayo abafana labe-TN Harlequin, abe-N Richards, abe-Echo Cash, abeSayi Zimbabwe abakhuthaza ukuthengwa kwempahla elungiswa elizweni, abaqhuba umsebenzi wokuhlolisisa amandla kagethi abezera lenhlanganiso eZimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.